Ngibona injongo yesenzo lesi yokwethusela odokotela ngoba nxa sinanzelela esikhathini esiningi abaningi sebekele umsebenzi benza ama-strike. So indlela yokubethusela yokubatshengisela ukubana nxa bereporta ku-Ministry of Defense babe bengancengwa phela laphana. So indlela sibili yokubethusela amboni ukuthi kule qhinga lokubana ezempila kahle zibe ngcono kodwa nje ukwethuselana nje okutshengisela ukubana sesiphakathi kombuso wamabutho. Angiboni lokho ukuthi kuzaguqula sibili isimo sempila kahle ngoba okuqakathekileyo yikubona ukubana omongikazi labodokotela bathola izimali ezilungileyo lezempila kahle i-equipment yonke le mithi yonke ikhona. Kodwa lokhu akutshengiseli ukubana kulesifiso ukubana uhulumende aguqule ezempila kahle zibe ngcono. So lokhu sibili mbona kulinyathelo elitshengisela ukubana ngumbuso webutho, ngumbuso wamabutho. Awujonganga ukubana impila kahle ngobezempila kahle zibe lengqubela phambili izinto zibe ngcono.
Selokho wathatha isikhundla sokuba ngumphathi intambo yezempila kahle umnumzana Chiwenga, kungaba lenguquko yini kulolu gatsha, njalo singathi kukhona yini asekwenzile?
Okwakhathesi akukabi lenguquko, asikaboni lutho soluguqukile. Isimo ezibhedlela lokhe kungani izinto zimbi kakhulu, so akula lutho soluguqukile. Bona kwaguquka phela ukubana ngubani osongu minister, kodwa isimo ku ground lokhe singakaguquki.